ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ka 17 Mfufu 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
to mourn our meetings, events and conferences being hosted here in Lahore. The theme of this year's Exporters Conference, Rethink, Reform and Export.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethula okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe olwe trade and export policy kobulawayo.
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina ebe indaba esegudini, asingake sitsho ukuthi kuzahamba so kumbe akusuze kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi inqume lokho okunyumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe okukhulunywa ngumthethwandaba.
Udaba lokuthi umkhokheli webandla leMDC oqotho ngubani obeluthethwa namhlanje edale leSupreme Court eHarare ludluliselwe phambili. Umnumzana Elijah Cummings onsundu obedume ngokulwela amalungelo abensundu elilunga ledale lamarepresentatives kubandla lamademocrats khonapha eMelika kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe olwe Trade and Export Policy 2019-2023 lamhlanje emhlanganweni wabosomabhizimusi owenzelwe kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Mnangagwa wethule lolu gwalo emhlanganweni wabosomabhizimusi abathengisela phandle kwelizwe owezimTrade Exporters Conference ogijima ngendikimba ethi Rethink, Reform, Export.
To more national meetings, events and conferences.
Kuyangijabulisa ukuba umhlangano lo uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Rethink, Reform, Export, njalo ngokuqala ukuba uqhutshelwe kobulawayo ngesikhathi sizama ukuvuselela ezokuthengisela phandle kwelizwe kanye lombuso wezabelo.
Umongameli uchaze ukuba ngempela imitshina yamandla kagetsi ama-transformer ayanyamalala ezweni ethi sekumele kuphunywe le ndlela zokwenqabela lumonakalo.
Ngempela ama-transformer ayanyamalala elizwe lonke, ngakho kumele sithole indlela yokumisa ukunyamalala kwama-transformer elizwe.
Usomabhizimusi umnumzana Benson Tini ukhalaza ngokuthi abasatholi inzuzo yokusebenza kuhle ngenxa yokuhamba kwamandla kagetsi mahlayana.
Ya, into ekhanya iqakathekile ephume lapha yikuthi khona engiyibona mina into izinto ezintathu. Okokuqala yikuthi khona kufanele sibone ukubana indlela ama-exporters abasebenza ngayo yenza ukuthi khona banelise ukwenza ama-products lama-services athengekayo, a-competitive, azathandwa ngamanye amazwe. And then okwesibili, imithetho ekhona, imithetho eyenziwa nguhulumende ibe yimithetho engantshintshi nsuku zonke. And okwesithathu ukuthi khona sizame ukuthi khona nxa ama-company la e-exporter sizame ukuthi singabavimbeli, singenzi ukuthi kube le mgoqo endleleni, senze ukuthi kube lula ukuthi bathumezele impahla zabo overseas.
Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Bekithemba Nkomo uthi kuqakathekile ukuba ilizwe libe lemithetho ecacayo yokuthengiselana ukuze amabhizimusi asebenze ethola inzuzo.
Ngibe disappointed ngo-president ngoba uyengezelela iproblemu yakhona ekhuluma ukuthi kuyenzakala kodwa angimzwanga enika i-solution. ukuthi kona sengizahamba ngiyobuza abeze ukuthi silwane lesi sidla ama transformers wafaka ngathi akusela manje ifama olwaluda silimi kasenze lutwa imbuzi sanzikona semadamu sisiba lezivungu nenkomo we can't export ungayezesa akula phonda ama transformers into manje sayikuthi sesiya export ama transformers ezwako bayawalungisa amacha bawa export eMozambique bethenga amagetsi or something sikhuluma la afileyo ayangaphi nxa selungisi
iqondiso wezimtrade kobulawayo umnumzana Similo Nkala uchasisa kabanzi ngomhlangano wanamhlanje
silapha ngeconference yezimtrade izimtrade annual exporters conference i-theme for this year is rethink reform and export
amankampani labosomabhizimusi abadlula amakhulu ayisithupha bangene umhlangano walamuhla we-exporters conference 2019 njalo ngokwakuqala ukuba uqhutshelwe kobulawayo abathenga impahla abasuka emazweni agoqela iSouth Africa, iZambia, iAngola, iNamibia, iBotswana, iDemocratic Republic of Congo, United Kingdom labanye bebekhona emhlanganweni walamhlanje osomabhizimusi bacele uhulumende ukuba umthelo wamachumi amabili ekhulwini abawuhlawula ngemva kokuthengisa impahla phandle kwelizwe uyabasinda ngakho-ke kumele abazwele ayekethise eminye imithetho okuza kwenza labo basebenze bethola inzuzo ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Udaba lokuthi umkhokheli webandla leMDC oqotho ngubani obeluthethwa lamhlanje edale leSupreme Court eHarare ludluliselwe phambili kulandela ukuphikisana okwenziwe ngamagqwetha kaChamisa lakankosazana Thokozani Khuphe abesala ukuthi uKhuphe asuswe emthethwandaba esithi laye ulokokwenza lo daba lolu. Umthethwandaba lo ukhangelelwe ukunquma kusasa ukuthi uKhuphe avunyelwe na ukupha imbono yakhe kuleli dale kumbe hatshi. Lolu daba lwakhwezwa emthethwandaba lilunga le-MDC umnumzana Elias Mushavira othi uChamisa wayevele ekhethwe kungekho emthethweni ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirai owayekhokhela leli bandla owakhetha njalo lo mnumzana Elias Mzuri. Elinye lamagqwetha kaChamisa umnumzana Thabani Mpofu uthe kuzamele amaphepha asetshenziswa edale le-High Court elanquma ukuba uKhuphe nguye umkhokheli oqotho webandla le-MDC asetshenziswe njalo lesekelo sombuso webandla esiyiso. Ibandla le-MDC lilezisekelo zombuso webandla ezimbalwa. Sixoxe lonobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Khuphe umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe imbono yebandla labo ngalolu daba.
Well, mina ngumbono wami mbona ngani okokathesi ukuthi asingake siqalise ukuthi ubani ukhangeleleni ngoba lidaba olusemthethwandaba. Okuqakatheleyo ukuthi abantu bayagcwalisa yini izinqumo zomthethwandaba kumbe njalo abafuni ukuthi bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Okuqakathekileyo khona ukuthi sikukhangele ngendlela enjalo. Kodwa ngokuqakathekileyo njalo ukuthi-ke abantu kufanele bazigcwalise izinqumo zomthethwandaba. Ngokunjalo-ke nxa singabantu kufanele sazi ukuthi-ke kulezinye izinto esingaziphikisa nxa zinqunywe ngumthethwandaba kodwa kunezinye esingake saziphikisa zinqunywe ngumthethwandaba. Ngesizathu esinjalo njengephathi ethi yona imela ilungelo lokuqakatheka kwezomthetho sikhangelele ukuthi kona siza kuqakathekisa-ke okwezomthetho okuzaphuma emthethwandaba.
Manje singathi umthethwandaba uthi umongameli webandla lenu unkosazana Thokozani Khuphe nguye umkhokheli oqotho kungahamba njani khonapho njengoba siyabona ukubana sekungamabandla amabili ehlukeneyo?
Engingakutsho ukuthi nxa indaba isesemthethwandaba sithi thina seseyindaba esegudwini asingake sitsho ukuthi kuzahamba so kumbe akusuze kuhambe so. Sizamelela umthethwandaba ukuthi unqume lokho okunqumayo bese sikhuluma-ke sigcwalisa lokhu kuyabe kuqunywe umthethwandaba.
Nxa sikhangele udaba lona lolu lokubana ibandla lenu lebizo selatshintshwa libona ungani umthethwandaba ungagcina usenza kube libandla linye na?
Njengoba ngishilo ukuthi angimake ngume okungaphuma emthethwandaba ngoba kuthe emthethwandaba ke kunikoka ukuthi kufanele ukuthi sihloniphe umthethwandaba bese sikhuluma ke isinqumo somthethwandaba sesifunile.
Lo ngumnumzana Bednikho Bhebhe unobhala jikelele webandla le-MDCT elikhokhelwa unkosazana Khuphe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDC liphe abasekeli bakamongameli abathathu amandla ukukhokhela inhlelo zebandla ezithiyeneyo ngesikhathi ibandla elibusayo leZANU-PF lalo lilolonga amakomiti alo ezigaba ama-District Coordinating Committees. Ezinye ingcwethi ezigcumula ezombusazwe zithi lokho kutshengisa ukuba amabandla lawo mabili aseqalisile ukuzilungiselela phambili kokhetho oluleminyaka phose emine ukuthi lwenziwe ngomnyaka ka-2023. Sixoxe le ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Max Mkandla saqala ngokumbuza ukuthi ibandla le-MDC lingabe selize lasuka na kudaba lokhetho olwedluleyo.
Ibandla leli lakade lithenjwe ngabantu ibandla le-MDC njenge-opposition party elabantu abaningi. But practically lapha ku-ground lapha ka-1 kababonakali, 2 akutshengisi ukuthi khona ukhetho lanxa lozo lube khona kusasa njengoba bedliwe kuma-primaries khona lapho kuma-by-elections kuma-by-elections nxa kubedliwa ngalindlela. Sibe sesikhangelele ukuthi khona kambe kungaba nempumelo ezatshintsha yini kwela kusasa. Ukuthi banganqoba sibili bebe yindele majority. It's not all about ukuthi khona bewine ku-presidential. Kumele bewine kuma-parliamentarian seats. Ukwenzela ukuthi phela nqabe sibe yi-majority e-parliament benze lokho okuthiwa khona i-vote of no confidence nje to impeach umngameli nqabe ngamfuni. Kodwa ke akucaci lapha ngoba sizwa kathesi ukuthi sebekhulumisana. Ukuhamba i-delegation yabo yakhulumisana labo akucaci ngenye iunithi ebuyayo ukuthi izinto zime kuhle yini bona bale mzamo bani bazakwenza ukuthi into zibe khona.
Siyabona ukubana ibandla leZANU-PF lona lingani seliqalisile vele umkhankaso ukhetho oluzayo ngeliphi elikhanya lizonze?
Ngibona ingazani igwala ligijima lilungisa induku zalo masinyane isikhathi sikhona. So ngibone ngazani lapha iZANU igijimisa ukuthi khona ibe lokhetho oluhle olungasoze lube lo muntu ozathi kuciliwe laphana. So nxa belungiselela khona kathesi bengena besenza umkhankaso bazitshengiselela ukuthi bamele be-accepte ngabantu ku-ground. Labana bethi bathi babuya beficane labana abantu sebebaspoyile ngepolitika babatshela lokho nalokho kunzima ukuthi umuntu umguqule khona laphana. Singakhohlwa ukuthi khona nxa singena sibili ukuthi sokunzisa kuzangikhona sibili. Izangena ngakho konke kwendlala kwani okokuzilimo konke kwezinhlanyeni konke lokhuyana kuzangena kube khona abantu bekudingi konakala ukuthi khona kubekwe kube into efanayo ebukwa ngabantu. Nxa sekwenziwe khona lokhuyana kuzaba nzima ukuthi abantu belumule eveleni lona liyana abalimunyayo ukuthi bantu baphiwe lokho ngoba kathesi ipolitika ekhona ngezisu asiyo leyana ukuthi khona ngimbangazilize sasamsaba mdala singezisu ukuthi khona umuntu yena utholani khona lapho.
Lo ngumnumzana Max Mkandla ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umnumzana Elijah Cummins obedume ngokulwela amalungelo oluntu lwabensundu emele isiqinti seBaltimore khonapha kwele Melika edalela ama-representatives ekubandla lama-Democrats kasekho. Umdeni wakhe uthi umunyi obele minyaka phose engamachumi ayisikhombisa i-68 ubhubhele esibhedlela se-Johns Hopkins Hospital namhlanje emadabukakusa. uCummings ubekhokhela abahlolisisa ukwenziwa nguMongameli Donald Trump obika wacela ilizwe le-Ukraine ukuthi limncedise ekudingeni okubi okwenziwa ngumnumzana Hunter Biden umntaka Joe Biden elizweni lelo esakhokhela inkampani ephehla umlilo kagetsi. UJoe Biden ulakho uncintisana loTrump kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. UCummings waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokulwisana lenkethabechabi. Umkakhe unkosikazi Maya Rockamore Cummings uthi umoya ubhubhe elokhu elethemba lokuthi ilizwe leMelika kumele libe lohulumende obalulekileyo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Vumani Moyo ingcwethi kwezombusazwe ozimele yedwa.
Into ekhona lapha ukuthi kulabanye abantu abalesi kuthiwa ngisisinde. Esintwini zithi umuntu kulesisinde, ngomunye wabo kade elesisinde. Ngomsebenzi obewenza usebenzile for isikhathi eside. So hayi ilizwe lilahlekelwe. Kade sivumela nje ukuthi amele lokho akumeleyo, akukhuluma kumele sibili amele abantu.
Yes, siyabona njalo ukuthi kade ngumuntu okade party kwekomiti leyi eyaziwa ngokuthi House Oversight and Reform Committee. Njalo ikomiti leyi ibihlolisisa khonokho-ke ukuthi uMongameli Donald Trump kulento eziningi angazenzi kuhle. So ke ngokubhubha kwakhe ubona njani kuya ngaphi konke lokho?
Ngabona ngezinto esezivele seziphumile khathesi lokhu kade bekuqalisile bona oCummings. Amboni ukuthi kungabe kusabuyela emuva. Mhlawumbe kuzaba lithuba lokuthi kube lo munye ongahlathatha isikhundla sona esikaCummings ngitsho nje ngokuba lesisinde. Angithi nxa kulo munye ovele khona kwesinye isikhathi kuyakungakhanya abanye, kodwa enxa sokuyisikhathi sokuthi omunye layo uzasukuma laye aqhubeke ngenjongo ebibanjwe nguCummings.
Siyabona njalo lo mongameli Donald Trump sibili uthe le kade yindoda emadodeni. Kujoni nxa ekhulume njalo?
Njengoba bengisitsho nje ukuthi indoda ebelesisinde, hayi ngumuntu ukuthi lingaphoxani nje uyakucasisela lapha yena omi khona. Whether liyavumelana livumelana, ubone ukuthi hayi umuntu lo kayisiko ukuthi siyalwa, kodwa into le yiyo imeleyo.
Singathi-ke ubona ngani banenganganani abantu akade belembono kumbe abantu abalembono efana lekamuyi?
Yazi ukuthi kungani kunzinyanyana ukukhipha, kodwa nje mina lokho engikholwa khona ukuthi kuzaba lo munye ozasuma ozavuma oza out of all this phakathi kwakho konke khonokho kulo munye nje ozaphutha nokubathutshe sithi hawu kade utsho ukuthi lalo lalo kulesi sinde.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseDallas eTexas khonapha kwele Melika. Kulive Talk lamhlanje kuhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngemizamo eyenziwa ngomama ukuphandela imuli phakathi kwesimo somnotho esingamanga kuhle. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngomnyaka ka-2017 uhulumende wele Zambia wabika ngokusungula uhlelo lokwabela amantombazana impahla yokusebenzisa besesikhathini i-sanitary wear kungelambadalo ezikolweni zemaphandleni labaphuma emulini eziswelayo. Ibandla le-MDC lithi ukukhuphuka kwentengo yesinkwa isuka kumadola esitshiyagalolunye isiya kumadola alitshumi lanhlanu ngumzekeliso osobala ukhomba ukwehluleka kwebandla leZANU-PF ukubusa ngemfanelo. Abapheka isinkwa bakhuphule intengo yaso izolo besithi kuyabadulela ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Ukukhwela kwentengo yempahla sokuyinhlala yenza umchilo wezidwaba njalo sokulethele uzulu ubunzima obukhulu. Okwenza umumo ube mubi kakhulu yindlala ekhona eyabangelwa ikungani kahle kwezulu. Abe MDC bathi umongameli Emmerson Mnangagwa sehlulekile ngakho kumele avume ukukhulumisana lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa ibandla lezanu PF lona lithi ubunzima obukhona bubangelwa yiMDC ngokucela amazwe afana lelemelika ukuthi ethese leZimbabwe izitheso zenotho. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Endawonye lelunga leMDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ungumeli weBinga North edalele parliamente onguye osungula lingxoxo.
Ubunzima esibubonayo Nkomo ngokuthengisa ukuthi ngabe kuthwali esikhuluma ngaso isikhephe, ngabe sisikhephe lesi sihamba sodwa asinamtshayeli, ngabe kuthiwa iflamathina aluba sithi iku-autopilot iyazihambela nje yodwa, kayinamnikazi, kayinamayithinta ukuthi iqonde ngaphi iflamathina. Economy leyi lapho esikhona khona ngabe kuthiwa khona imbodlela egcwele ulaka ngabe sihle sizadabuka. Isikhale kakhulu le ingungu ngoba kakusela cele lapho ngatsho khona ukuthi lapha kungabe kungcono laphana kungabe kungcono. Namhlanje nje ngikhuluma kanje bengifonelwa izibhedlela eziningi ezisebhinga akula even philisi, even umhlobo bani wephilisi izisebenza khona kazisasebenzi kuhle. Ezitolo kakusangeneki, amanzi abantu kabala, ukudla abantu kabala. Ungawukhangela lo mpikitsha uthi ungani uyakufanisa lo mpikitsha esawubona kubosomalia ngezikhathi zamafemine leziyana. Kathesi akusamanga kuhle, awukhethi ukuthi kusedolobheni kumbe kusemakhaya.
Babu Gawule, umtukuthi watsho wathi vuma wasakara. Kukhanya kuyalehlulo kuyinto lokho, kungani lingavumi?
Kungaba ngendlela elibona ngayo livumele ukuthi omunye lomunye lendlela yakho kubona ebona njalo omunye lendlela yakho ufisa ukuthi into zihambe ngayo indlela izinto zihambe ngendlela abona ngayo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi akusikho mfihlo le kule Zimbabwe lapha umumo wezinto kawumanga kuhle. Abantu baphakathi kobunzima sibili, imali ayisathengi ikakhulu imali yethu le bond silinyaziwe yilabo abaphethe izimali, abanye bakhona abangaphandle abaphikisana nehlelo likahulumeni. Bayakholisa kabanye laba abanye abathi bona bebona umumo lo usibanje bengafuni ukuthi bahlanganyele labanye ukuthi kusetshenzwe ndawonye. Bebele kube khwezela ukuthi laba abantu bangaphandle abayibo bashomisela izinto, amakuthiwa la ashomisela izinto, bebele kube shoma kuphela izikhulu bekhwezela umlilo wabo usiyaphambili ekithi thina ngesikhiwa yisabotage. Kusekubhekeni ukuthi abantu abakhweza amaprize, abantu abafuna ukuthi abantu bahlupheke bese becapitalize bese sokubaphathisa khonoko. Abanye abantu abanjengabonabo ikakhulu abantu ama-opposition parties la ningalashi lawo ngabantu labantu abangalazelo labantu abakhangelela ukuthi abantu bangasake behlupheke ukuze kusincedise ukuthi singene embusweni. Bayakholisa-ke bethi hhayi akulakuthi hey into ziyakhwela hhayi isinkwa sibonakali, kodwa bekhangele ukuthi umumo lo wenziwa ngabomu. Kodwa isikhathi sakhona siyezi lapho ama-supporters akhona uhulumende uselungisile inhlelo zokuthi edile labantu bonke abasupporte inhlelo zakhe, bafuna ukuthi bona abantu bahlupheke ukuze bengene embusweni.
Baba Sibanda, uyamuzwa uGawule uthi lizayikhotha imbenge yomile ngoba lingabanye balabo abathela inhlabathi kumizamo yonke enziwa nguhulumende ukuvuselela umnotho.
Uyakwazi Nkomo, okwakuqala ngiyayangeka mina ukuthi khona ngiziphi ngingumuntu wemathebelezi North lapho kusuka khona ubaba uGawule ubandlalela inkulumo yakhe. Ngoba okwakuqala uGawule uyatshengisa ukuthi akanabhizimusi ayiyenzayo ngaphandle kokuhlabele hlabelela izanu PF. Akanandaba nabantu njalo ambona ukuthi uGawule yena ngokucabanga kwakhe one day abantu betsholotsho bangamkhetha ngendlela indlela abona ngayo izinto. Okwakuqala akula into esiyiproducayo phakathina kwaleli lizwe. Okwesibili, kusobala ukuthi khona imali yethu iyalahlekelwa yi-value every day. Okokuthi khona lokho akade ukuthenga izolo ngedola, namhla uyavuka ukuthenga nge-$10 bese kuthiwa khona wena thengisa
ngejona naliana eyayizolo azake ngikuzwe lokho mina ukuthi yena umkhonomi ophilayo into yakhona esuka angani iyangikhahlameza ngogawule ukuthi uyakhohlwa ugawule ukuthi yena usebandleni elibusayo yibo abaphethe intambo zombuso wonke so bayehluleka ukuthi khona umbuso lo bewusebenzise kuhle ngenxa yokuthi okwakuqala bayathanda ukuchupha kakhulu bathatha kakhulu ukwedlula amalawulo okugcina sokusenza ukuthi khona kube nzima ukuthi khona umkhonomi uphefumule angingeke ngawayatho imizekeliso miningi kakhulu eyokuthi khona imali zithathwa njani kuleli lizwe kodwa kungenalutho olwenzakalayo kanti kungaba njani ukuthi ogawule labanye bakhe betshiyane lo mkhuba wokupho yikucupha esikhwameni sikahulumende sonke siphile ngendlela esikuthi siphile ngayo okubi kuyini ukuthi ogawule lo mnankagwa bethi khona hayi chamisa ndoda asibonisayo nxa besithola uchamisa nguyodiki ichebe-chebe ngaphakathina komkhonomi akavume nje ukuthi hayi asibonisane ndoda sihlale phansi sikhulumisane bese siya phambili ngoba thina into esiyidingayo sifuna umuntu weZimbabwe ethole ukudla sifuna umuntu weZimbabwe ethole umsebenzi sifuna umuntu weZimbabwe enakhe amanzi ahlazekileyo engambe esibhedlela ithole kula madokotela lamanesi aholayo njalo le mithi kanye lakho konke okufunakalayo yikho esikudingayo kuphela
baba gawule litsho nalikhala ngezijeziso kodwa lihlezi lithenga inkulungwane lenkulungwane zezimota phandle kwelizwe kungani zingalenqabeli lezi zijeziso
uyazi ngiyamangala ukuthi honorable Sanda ilunga ledala lephalamende lingakwazi ukuthi ilizwe leli lingaphansi kwama-sanctions ngokunjalo ilizwe noma lingaphansi kwama-sanctions kodwa limele liphile lizidinga indlela zokuphila awumelanga sethi lilale phezu kwesisu sibhazalale ibisadake sisapota amanye amazwe baze e-Africa esisapota ukuthi hhayi ama-sanctions asuswe nxa umuntu onjengomongolufu umongolufu esithi yena ama-sanctions asuswe isadake imisapota isitsho njalo engupresident we-Tanzania wena ongumuntu wezimbabwe ongakuboniwe kulo ukuthi ama-sanctions asuswe ufuna ukukholisa ngokuthi ama-sanctions abe khona ubusuthola lokho okufunayo ngokuthi abantu bahluphekile
lo ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF bekhuluma endawonye lomeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda oMDC kwelunye udaba abeZimbabwe abachayela imota ezinkulu kwele South Africa bathi sekuqalile njalo ukuhlaselwa kwabo ngabachayeli bakwele South Africa abathi babathathela imisebenzi okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg
Abachayeli beZimbabwe laba bathi sebedlela evalweni kulandela kuhlukuluzwa kwabanye babo nokutshaywa kwabuhlungu komtshayeli umnumzana Tendai Chamnorwa. UChamnorwa uze walaliswa esibhedlela ngemva kokutshaywa kwabuhlungu abacatshangelwa ukuthi ngabachayeli bakwele South Africa abangamalungu enhlanganiso ye-All Truck Drivers Foundation, ATDF. Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Truckers Association umnumzana Wellington Manyonda uthi bathokozela nje ukuthi bamtshaye bamtshiya ephila.
Akakwazi nesuruma nemishitiko she-ATDF.
Ulinyazwe ngabachayeli abangamalunga enhlanganiso ye-ATDF. Abebemvimba amaroli athwala amalahle eMpumalanga. Kutho bamchayele khona ukuthi uyisizalwane seZimbabwe.
Abanye abachayeli beZimbabwe endaweni ezijiyeneyo eMpumalanga kubikwa bethathelwe amakhiye amaroli abo. Abanye babanjwa ngamandla ukuchitha umthwalo wabo endleleni. Omunye wabachayeli bakwele South Africa labo ziveze kuphela ngokuthi ngunyathi. Uthi abafunayo ukuthi abachayeli bokuza laba baphume baphele kwele South Africa.
Namsebenzi nekhoda samsebenza next. We'll never like South Africa kusohlala phansi kusebenzi thina. Kusebenzela ama-foreigner. Kumnyama kubomvu. Dark blue fara phumile. Asamsebenzi. Asinamsebenzi. Fana ukwazi lokho nje clear.
Ukuhlaselwa kwabachayeli bakwamanye amazwe kwele South Africa. Kumemetheke kakhulu eDurban ekuqaleni kwalonyaka kutshiswa amaroli lokutshaywa kwabachayeli laba kanti abanye sebelahlekelwe zimpilo zabo yinsolo
siyabonga Benedict Nhlapho isikhathiso sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wethule okusemthethweni ugwalo lwezibopho zokuthengiselana lamanye amazwe kobulawayo Udaba lokuthi umkhokheli webandla le-MDC oqotho ngubani obeluthethwa namhlanje edale le-Supreme Court eHarare ludluliselwe phambili kusasa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngilithiya ku-Studio 7 Live Talk kodwa-ke lingasibamba ekuseni ngo-half past six lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.